Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo.
Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesisekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngomnumzana Sengezo Chamangu emthethwandaba.
Ungayenza i-agent chamber application angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo uyanika-ke laba abakuphikisayo.
Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyaqhela ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-CCC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga aleli bandla edalele ephalamende lakumakhansili ngozithi ngunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezachiwa ngamalunga e-CCC aqotshiswa nguChabangu, okucunule kakhulu umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uChabangu usetshenziswa ibandla lezanu PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Mbona kuyinto embi ku-Southern Africa, yithi lizwe eliyangisayo ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho, either i-by-election, i-general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Khonoko into edanisayo, into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years, ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights, bekwanise ukukhetha abantu ubukhokela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje ipolitics zabo eziprimitive ezokubulala abalokhu bengakazitshiyi.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-CCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabangu?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabangu yi-1 yikuthi kambe uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe, ngoba kuhlangene amasela, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli, kuzele kuvume ukuthi hhayi i-society ilabantu abatshiyeneyo, kodwa bonke bona la bantu betshiyene kufuzele bephile kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga babakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengathiwa umbuso, it's either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami kumbe nakulandlela. Ngoba ebukhokhelini ngiyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lo hlupho lubanjwa njani. ngehluleka khonapho okuningi ngakukwenza ngoba ikumuzi oba yikho khona. Umuzi vele ulezi nkinga time after time, kodwa okuqakathekileyo yokuthi inkinga lezo lizibamba njani. Liyakwazi ukukhulumisana, liyakwazi ukukhumisana umlotha, impilo iqhubeke. Kodwa ukuthi namhlanje uChamisa loChabangu baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukile behlale bedabukile ngoba kodwa ithemba labo ukuthi engxenye iopposition ingadala umehluko.
Inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe-Triple C lolo?
Inkantolo mbona izalubamba udaba lolo, kodwa mina njengama-peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo. Bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo. Njengoba singakuvumelani kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano, ukuze singadilize le themba labantu beZimbabwe. Ngoba ntanti uhlupho engilubona lukhona kwenhlangothi zombili yikuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo. Abantu abavotileyo ayisomalunga e-CCC ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso wezana. So khonoko abakwenzileyo manilalele kuyadumaza abantu olabantu sibili othi umuxoxa labo beze besithi hayi ukuvota akusela ncedo ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe eparlamente sivotile kuningi izinto abantu abakhala ngazo kuningi kodwa bekukhangelele kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangikhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolunga labo kodwa obavoteleyo. Ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo and isizathu ukuthi ungabadingisisa abanye babe sithi hayi okumelwe yizano kangivumelani lakho ngingavumelani futhi lokumelwe yi-Triple C kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi iludubo esilalo.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBeju likaZulu. Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwa ngumnumzana Sengezo Thabangu emthethwandaba. Umnumzana Chabangu ubikwa ethule isisekelo somanyano we-MDC Alliance owawungamabandla ambalwa njengendlela yokutshengisa ukuthi mpela nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Umahluli uTawanda Chitapi uthe uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Sixoxele sikhulumele sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni.
Abantu bakhuluma ngoba bengazi. Wayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo. Uyanika ke laba abakuthikisayo o laba oyibo oncintisana labo ukuthi labo baphendule uma kungukuthi bayaphikisa lokho okutshoyo. And then ma kungukuthi umsebenzi wakho awawazi kahle ke uyabunga ikhuku because indaba yamaphepha really ukuthi ufake udaba lwakho ulufake luphele lo waphendula lo anga-opposa ke wena sufaka okuthiwa yi-answering affidavit. Izikhathi eziningi akubi lesidingo ma wenze kahle i-founding affidavit yakho. Ma uyenze nje abakahle akudingi ukuthi kube le-answering. Manje bona-ke yiba bafake i-answering izolo ekuseni ijaji laselithi manje ukuthi nithole amaphepha ekuseni emini sokuthi kuyahlala hayi nginikani i-chance ngihlale ngiwafunde ngiwazwisise. So ke lifundile ke ijaji lawo maphepha ke laselithola ithuba ke lamhlanje ke ukuthi lilalelwe okubizwa kuthiwa ngama-oral arguments lapho nje kabe sokukhulunywa ngomlomo kugcwaliselwa kakhulu lokho okubhaliweyo.
Lona udaba lokubana kayisuye unobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu yena uma ngaliphi njengoba sisizwa kuthiwa isikhundla sona leso kasikho uzakuthaza njani emthethwandaba nxa ukhangele wena lokhu asekwethulile?
umbuzo wakho muhle ngempela umsakazi. Angithi namhlanje balitholile ithuba lokuthi bakwazi ukukhonvinsa inkantoli ukuthi akayena unobhala, therefore into azenzileyo ama-recalls lawa zi-wrong. Ukuthi uzokwenza kanjani lokho ukuthi akhonvinse i-judge ukuthi ungunobhala njalo ama-recalls alungile. Lama ngazi msakazi. Angithi ngihlala ngilitshela abantu every day ukuthi hayi mina ngilitshela lokho angitshele khona, hayi ukuthi kumbe kuthiwa into ehlalwe phansi siyaplanwa ukuthi lana kuzohamba njani, lana kuzohamba njani. So njengoba indaba leyi ibilalelwe namhlanje, kusasa ngizobe sengilakho konke lokho ngibuza khona izimpendulo, ngoba lami ngabe sengithole ithuba lokuthi ngithole i-brief ukuthi kuhambe njani enkantolo, kwakhulunywani, kwahamba njani. Kodwa ke lami ngempela ngilindile lo mbuzo ukuthi uphenduleke. Kuhle ke ukuthi sebehambile phambi kwenkantolo bafika balubeka udaba, kungafani nalokho kade kusenzeka emuva le ukuthi udaba luyabekwa lana kubomsakazina everywhere, abantu bapolitike politika wasibe 22 bake ukuthi banihambise church bangalihambi. Angazi ke msakazi ngaphandle manje ukuthi ngikhuluma ngokungazi, kodwa mabe hambe for interdict bengayanga for ukuthi bethi akayena unobhala. Hey, angazi ngoba ujazi lingagcina lithi why lingabuyi kimi nge-real issue kulokuthi libuye kimi ngemphumela of the issue. Kodwa kokwamanje sayi kuqagela, kusasa sizokwazi ukukhuluma kahle sesibone lamaphepha lokuthi kuhambe kanjani kanje.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Tshabangu. Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi oyisilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi. Lanxa bekuvele kungasikwe phula umthetho kungabhadali amalobolo, umthetho omutsha uthi oyisilisa nxa engasoze abhalise umtshado wakhe kumsitheli akudingakali ukuthi abhadale amalobolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa wajabhe Bhangodube.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu, bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokhu ngibona ingathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu. Bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki, ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela asebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi. Ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe lesizoda.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hhayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadele amalobolo. Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana la kwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto ezabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe labakwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Yingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into le iyahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba isiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukolula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza ukuthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlanela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bayakubuza ukuthi kanti wena uyabungubani njengoba uyabungaziwa. Kodwa ke nxa ukuthi usaziwa imfanele zakho zenzile zonke kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe khona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle. So ke lokala ukwenza ukuthi impilo ibenhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenza ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhangodube ocubungula izombusazwe. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkake kamsekeli kamongameli welizwe wake waba ngumsinyaphinda njalo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe. Uthi yena uMbayiwa wayesithi engangena esibhedlela uChiwenga wayesala egula kakhulu. Umangwiro uthi igazi likaChiwenga latholakala liletshefu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi udubo lokusilela kwesamende elizweni soluphelile. Ukusilela kwesamende lokhu bese kubangele ukuqonga kwentengo yaso isuka kumadola alithumi $10 ngasakalinye yafika kumadola angamathumi amabili $20 isakalinye. Uma manje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani, nonke. Kanti amameseji abalawo, balawo amameseji abantu abanjani. Zofuna ukukhuluma ngendoda le yakoJabanga, ukuthi indoda le yakhe ijabanga njani kahle kahle engqondweni zayo. Indoda le vele yona ifuna ukuthi empilweni yakhe abe nembali yokuthi wathengisa ilizwe, wathengisa amaZimbabweans, ewathengisela amasele ezanu. So yimbali afuna ukuba nayo empilweni yakhe uJabanga. Akananhloni, usho akazinuka amakhwapha yini ngakhonokho. Nayena lo puking, kanti bekuphatha kamonzora. So ubazoba isikhulumeli kanjani somuntu we-CCC yena wesephathini kamonzora? Kanti kwakumele abe ngu-MP umonzora abe esidla imali withdraw ukuthi nakasacontest njalo ehluleka ukubabhadalela. Manje ku-CCC ungene nini? Naze nasingcolisa isizwe sikamthwakazi madoda. Hhayi, angazi ngani.
Salibonani sarona basakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene. Sicandi lisibuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi uma isitona alando ubulawa kwebandla le-CCC. Why bengamix kina lawo abantu ababulalayo bebulale ngapha kozano phinde ubulale ngapha ku-ND ku-CCC? Why kusifisa idili lodwa babe kodwa mhlambe abanani lokubulala anikwezano lakazodwa kudlala ngengqondo zabantu yazi akahle bathatha basenze izilimo kanti izilimo yebo ababoni bona ukuthi yizilimo ali-mastrate kukhuluma kobulima lokungabantu abadala kunje ngamakhehla ukhuluma into ezingela ngqondo kanje ayaya ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezano la kufa abantu besisibodwa awutshanisa la zwizwi ngani kakho.
Studio 7 ekuseni enhle kangaka. Mina Nyamangala lokudana ngoChabango lo sithi usengezo Chabango undalo waqonda abangani bethu abanye ekufuna ucela imoto yokukhankasa esithena uyinani partisan bambuza bathi kanti vele ufuna uvula ngaliphi ngaphansi kwaliphi igama leparty yakho wathi hayi yena uyazimela uyeyedwa uzuku usengusecretary we-CCC usehamba ayisuka isizuzu imali bese ithethe ngapi ayisizwe le ithethe nga ezinye izinto kumele sizihlolisise kahle kahle khona ku studio 7 lani ukuthi nje ayisuze lihambe liphenye izindaba ukuthi lapha kuhamba so lapha kuhamba so kodwa sizibuza ukuthi uyithethe ngapi leyo mali ukuthi ahambe ayisuzu yena engaqondi kasimazi siyamazi sibili ngoba siphila la imali lokuthini kufanele sizichaze ukuthi kuliphi lokuthi kodwa into emsizuzu ubuhle ukuthi isizwe siyafa siyachabalala ngenxa yothanda imali uJesu wathengiswa laye ngabathanda imali wafa namhlanje thengisa ilizwe lichabango lo ozidinga ichabango ngiyabonga studio 7 ngikhuluma ukuthi layazwe lapho khonti ayisukuthi asimazi siyamazi
ngiyalibingelela baka studio 7 hayi thina siyaphila siyazizwa indaba zenu ezimnandi sihlutshwa ngenalo usengezwe uchabango laye nalo uphugeni wakhona nalowo angikwazi ukuthi bafunani thina sifuna inhlala kahle yiwumbono wami engilawo ngisesontala kuward 12
yeyi salibonani basakazi be studio 7 yebantu
mnangagwa
uyagula ngengqondo straight abantu abakunanzelela since lowo nje hlutshwa ludaba legugura wonto uyagula lwababa othi wenga ngabagulayo nabo omohamad kuthiwa umahadi lo uyagula uyaziwela phela lo muntu uma esestejini ayeye madoda ayeye engavelethi into nje vele nanothuma balandela kuphela ayeye madoda
esitedofu ukuthi ngalobana i-tripusi ilisana lezana ikhipha izana esihlalweni kodwa siyilisana lochabanga achabanga ngivuma mpela ayinto eyenzakayo ngiyamvuma kuba manje tripusi ilisana lokukhipha ukuthi ikhipha izana but siyilisana lokuthi uchabanga ayaziswa kuhlungu lokho
siyezwa siyezwa hayi siyakuzwa wena baba othi wena uchabanga manje wena njengoba uzithi wena unobhala wena wetripusi inqubo ngoba phela wena manyawo zithi unobhala awukwazi ukuthatha ini uyithatha lobani lesizwe uyithatha lobani hayi hayi siyabona nje ithoti yakho ibulalisa abantu njengoba seliqalile nje lokhu uzena eHarare nje ukuthi kuthiwe kuza kuba ama-election abantu basazophela kungenxa yabo awaziwa wayene lokhu uzena ukuthi ingakho nje ikhanda lakho lingasebenzi kahle lingathathi kahle siyeza ukuthi wena uyingane yentombi ubeziwe lokhu uzobezi lokhu uzena isibongo sakumalusi iyona le nje yenza ukuthi nje ikhanda lakho lingasebenzi
siyalibingelela siyalibingelela esikudiyo hhayi siyazizwa ziyaqafunwa kodwa iqiniso elikhona ukuthi amaNdebele sivele thina asinayo ungasimela elokhuzeni khonalo ephalamende ngoba ngokukhangela maningi amaNdebele akhona khona lapha ephathini yona leyo kusayo kodwa-ke akukho utshintsho olukhona lalaba esibafaka abangenayo kubingeniswa through khona lokhu nje kwade kuvoto anti yabona ukuthi sebeyenze something kutho ukuthi-ke emaNdebeleni vele kuzahlala kunjalo abantu labana ngendaba ukuthi bale mali ma ungene khona olindebele befika ngale bakutshintsha ingqondo ngendaba yayo le imali so kunzima ukuze silungise
ye mpingelele enkundleni hhayi siyamuzwa uchaba ukuthi uthi yena laba abantu ababengenele ukhetho bakhethwa ngabantu akusafanelanga manje bencintise kufanele kuncintise abakhe ngoba esesithi labo bantu abasobe triple C umbuzo okhona ukuthi kahle kahle kathi triple C singekabani singeyakhe yini uchabani ngoba uma ebesesithi laba abantu abakhethwa ngabantu abasobe triple C and injongo kachaba yonke nje uma uyibhekile uchaba isifiso sakhe yikubisela izano likhumbula ukuthi leshani isikhathi kwathi kusiya kumalekishi vele uchabango nguye owayeyenze ukuthi ama-candidates e-triple C lana yi-12 asuspende baba le nhlanhla ikhodi yababisela uchabango uthe sebona ukuthi umzamo wakhelwana awuphumelelanga nanko manje sefuya futhi lo munye umzamo kodwa inhloso kachabango loba singathi ukudiliza i-triple C efake izano and ngabheka abantu laba basebenzisa into efanayo beqala ku-MDA omozola lawo makhubhe yinto yabo nje lamanje lokho besebenzisa i-extim efanayo umbuzo yikuthi kathi manje Chamisa uzabe lokho uchawa yinto efanayo uthini ngakho wena yikho lapho umbuzo osukhona njengoba libona nje okalpan tupuglen lawo sebejampele phakathi khona lapho bajampele phakathi ukuthi bezodiliza ngoba vele bajayele ukuthi kodwa uchabango into eyenzayo eqinisweni ayincedi abantu base eZimbabwe ngabantu basemathebeleni. UChabango singakhuluma ilayo ezeliphumele eTshona, uChabango usebenzela izinto. Ngaphandle kwabantu abangaziyo izano ukuthi operator kanjani, yibo abangathi uChabango umuntu weTriple C. UChabango asomuntu weTriple C, ucace ba.
Siyabingelela Studio 7. Izano PF lo president babo lengatsha zabo zonke abasela mahloni. Ingatsha zabo ezifana la lezabo sengeza uChabango ofazi uSpeaker of Parliament omdenda izinkantolo lamaphoyisa abasena mahlolo kulokulabantu abangavumelana ukuthi baxotshisa abantu kuParliament ngeparty yabo njengeTPC baqedela abethi abasavunyelwa abantu beTPC kusebenzisa igama leTPC sengilezano ileke izinkantolo zabo behambe khona ngale zifike zikujaje lokuthi abantu beTPC basebenzisa igama leTPC ongemthetho selingelika sengezo Chabango selingele sifazi sengilezano umbuzo wami se teni bacabanga ukuthi umhlaba labantu beZimbabwe bayizilima ngaleyo ndlela yini ukuthi ipolitics yabo esihlambalaza amaZimbabwe kangaka ukuthi kuthiwe bale politiki yokungafundanga ukuthi umuntu uyaqhamuka esikhaleni sasevuke ukuthi usengusecretary general weZANU use-recalla bonke abantu beZANU sexotsha lomnangagwa iZANU PF singeyabo enkantolo okufike kuphumelele ujudge ethi kulungile kunjalo i-kangaroo country enjani i-banana republic yini na abaqale besitshele lokho nasingamaZimbabwe sifuna ukuhlonishwa la izizwe ngendlela esiziphatha ngalo ngendlela esenza ngayo izinto. Siyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli funa ukuphendula ubaba lo othwa nguAngelton Sibani. Okunye kuyagcina kungani thwathi nakasimhloniphi ngoba ukukhuluma kwakho ngani uphambene kaxhumanisa umlomo wakhe lengqondo. Uthi yena ngo-2018 wena bazama ukuthi abantu bengameli wazame ngaphi kanti thina sikaze sibone zona i-news ezikhuluma ngaye ukuthi wenza so. Sise sithi ombuso ofuzwayo labo efijela ncube bangcono sake sibezwe kuStudio 7 sibabalele emaphepheni bekhanya ukuthi bamela abantu pho yena ubamela ngapha abantu nje wahlazi imunzi hlale gcwekana le-TPC ungazani vele wayefuna ukuba ngupresident wangikhona phela amadoda lomhawu siyawezwa noma ekhuluma kwi-Studio 7 uyabe engakhulumeli ukuthi ulwela abantu beZimbabwe but uyabe ekhulumela umhawu ukuthi enye iphathi labantu yena vele kala support so lokhu akungeke kuze kumise abantu ukuthi bekhulule iZimbabwe so into kumele beyazi ukuthi engathi yena uChamisa wabulalisa abantu 2018 thina ukuze iZimbabwe ikhululeke kumele siphakame singathi uChamisa kabe nguye ongena estaradeni sithi uChamisa abe nguye olwa lezano izano ibambe konke amasosha amapholisa ini everything amakhodi so uChamisa kokwenziwa nguChabango lokhu kuyakhanya vele ukuthi khona khona kuze esandla sezano ngoba ngakula sandla sezano umdenda ngayikhothi that day yathi sikungabi lo muntu orecallayo lo ziyambi ngabalalela but ngendaba zokuthi into yakhona ivele bakwastaba ekhothi labana ngabantwana ibaba batshela ukukwenza ikho berigola bengalalela umthetho wekhothi lamakhothi bayatshela ukukwenza thina silandaba kabayenza intandiya kodwa iTriple C abangeke beze beyidilize ngoba iTriple C yithabantu so into okumele beyinanzelela abantu yona leyo so angikenayo sithi babulalisa abantu thina abantu vele kumele sizikhulule khathesi wena ungabhewuka khona la abantu babashuta amapicture amapholisa abengela moto ipolisi ukuze lizothwala izidumbu labe lingela kumele licele ingubo yokumbathisa izidumbu akudla izibhedlela kazilamithi kazilani kodwa umuntu ubhizi ufuna ukuthi uChamisa abe nguyongena estaradeni akusikwanele wena mdala wena.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +12024650318
Yeah.
Umnandi la ingoma kaMampintsha ehamba ke lo makhathi besidubela hlelo lotlo lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC leleZANU PF phambilini kokhetho lwama-by-election. Kambe uMahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7 igama ngu-Chris Gandebe.